Abanye abazali sebethenga okufunakala ezikolo emigwaqweni besithi akusathengeki ezitolo ezithengisa ingwalo lezigqoko zabantwana abafundayo. Ugwalo lokuloba okuthiyeneyo lubiza amadola ayisitshiyagalolunye ezitolo kuthi emigwaqweni lungamadola amahlanu. Unkosikazi Sandisiwe Moyo, umzali obedinga impahla yesikolo koBulawayo, uthi intengo yempahla zesikolo ikhuphuke kakhulu ezitolo ezithengisa impahla ezilohlonzi.
Hayi, intengo yama-uniform ikhuphukile kakhulu ema-shops ayiwesikhangelela ukuthi iwathengisa i-quality stuff. Ofisa ukuthi i-short yomntwana we-primary i-184 compared to phandle ngama-40 bond to 50 bond. So it's times 3. Ilama kinzi ofisa ukuthi isizwe yakhona ngabe ukuthi umntwana oyedwa 3.5 bakutshela ukuthi basazokhweza futhi uyabuza uzawukwanisa. On top of that ubhadala isizwe uphinde ufake le grocery phezulu. I-grocery ezakubiza 2000 uyabunganani eZimbabwe uhola malini.
Omunye umzali unkosikazi Nozithelo Ndimande uthi uthole intengo yengwalo ikhuphukile ezitolo kodwa kukhanya iphansi emgwaqweni.
Bakithi ngiyangena ezitolo lapha phakathi ngithole amabhuku ayi-$9 abantwana ama-72 pages phandle bathi $5. Kothophasi lapha bakithi lakwakungeneki. Ngithi ngiyathi ngithole imfomu yomntwana eyade ngiyifuna 400 and something phandle lapha bathi 100. So sengenza okokukhala ukuthi ngize ngiyithenge nge-70 bond. Hayi, bakithi into zinzima lapha, angazi ukuthi abantwana bethu bayafunda yini kuyaphetha ngani into le.
Unkosikazi Nobuhle Maphosa othengisa impahla zesikolo uthi lo nyaka ibhizimusi kayihambi kahle.
Ngiyabona amanifomu lapha amasikoti yonke la indawo la unyaka yonke lezilete sasingawafaki phandle, ayetholakala kuthophasi kuphela. And sasikwazi abantu abagqoka amanifomu lawa ithi kababuzi kathi kathesi bezwathi ngoba lapha alelesikhayizani kuthophasi. Kodwa ekuhambeni kwebhizinisi ayikwehlukeni le minyakeni. Bona abadali kakhulu sebegijimisa inkukhuzo nalezo ezidurayo. Hayi, ibhizinis isibili iyehlile eminyakeni. Wakuthi kunje izikolo ziyavula Tuesday, ngele thuba lokuhlala phansi ngaba nilapha.
Omunye wabathengisa emigwaqweni unkosikazi Mildred Nyoni uthi umumo omubi wezomnotho welizwe yiwo oyenza ibhizimusi ingahambi kahle.
Ibhizinesi vele is very low ngenxa yokuthi umkhonomi wethu awumanga kuhle. Ngawo umkhonomi we ume kuhle ngalathi ukuthi le bhizinesi ngoba ungaze uchithise awumtholi umuntu okubana athenge ngoba vele kahle kahle imali kayikho.
Ngesikhathi abazali bephithizela belungiselela ukuvulwa kwezikolo, ababalisi bathi balakho ukungayi emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association, umnumzana Sifiso Ndlovu, uthi ababalisi abaningi bathi bazakwehluleka ukubuyela ezikolo ngoba kabalamali.
Ababalisi abaningi sebekhombise ukuthi bazakwehluleka ukuthi babuyele emsebenzini ngolwesibili ngenxa yokuba kabalayo imali yokuthi bagade amabhasi wona alenhlawulo ethe yakhwela. Kanti kunjalo nje abalakho ukudla njalo okuzabenza phela baphile besezikolweni. Okunye sokuvamile sokuthutha kubabalisi ukuthi abantwana babo bona ezikolweni bazakwehluleka njalo ukuthi baye khona. Siyabona ke ukuthi into enjengale izaphazamisa ukuvula kwezikolo ngo-2020 ebesikhangelele khona ukuthi abaqhathi kabancede ababalisi ngendlela ephezulu.
Kasenelisanga ukukhuluma labaphathi intambo bakahulumende ngokuvulwa kwezikolo. Uhulumende usanda kwethulela izisebenzi imali ezikhuphukileyo kodwa bayalile ukuyamukela besithi kayeneli inswelo zabo. Abathola iholo eliphansi kade sebezathola imali eyedlula kancane inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe, i-$2,033 ngenyanga.
Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.